ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechana njani mthwakazo muhle olambulela ku Studio 7 ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 21 ngompandula 2016 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Mgabe uthi kumele amazwe angentshonalanga esule izitsheziso zenotho azifakela iziphathamandla zebandla lakhe.
Ngibona ngani izizathu azinikayo lezi ngezinhle kakhulu, njalo kuyinto enhle ukuthi sithole umkhokheli welizwe elinjengeBotswana kuregion yaseSadak ephumela egcekeni esithi hhayi kaboni kudingeka ukuthi upresident ale elokhu emunye nje kwele Zimbabwe.
Umongameli weleBotswana umnumzana Ian Khama uthi umongameli Robert Mugabe sokumele asuke esihlalweni ngoba esehlulekile ukubusa kuhle. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi akusela kuthula eZimbabwe ngenxa yezehlakalo zodlakela oluqondiswe kuZulu nguhulumende weZANU-PF esebenzisa amapolisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe uthi kumele amazwe angentshonalanga esule izijeziso zenotho azifakela iziphathamandla zebandla lakhe leZANU-PF. Umgabe wethule amazwi lanamuhla emhlanganweni wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika. Wengeze wathi eZimbabwe lijeziswa ngamazwe angentshonalanga nje ngenxa yamatshe aligugu afunwa ngamazwe la.
We are being collectively punished for exercising the one primordial principle enshrined in the United Nations Charter, that of sovereign independence.
Basijezisela ukuthi siyazibusa njengalokho okumumethwe ngezinye iziqondiso zomthetho wenhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations. Sijeziselwa njalo ukuthi silenotho emangalisayo abayifuna ngamehlo abomvu. Bafuna silandele wonke abakufunayo. Labo abafaka izijeziso zenotho bafuna ukuthi sibakhonze kulokuthi sikhangele okuhlupha uZulu. Nxa izijeziso lezi zingakhitshwanga, kasisoze senelise ukuthi silungise izinqumo ezathathwa yinhlanganiso ye-United Nations eze-Agenda 2030.
I repeat my call to Britain, Europe and the United States and their allies to remove the illegal and unjustified sanctions against my country and its people.
Naphinda njalo ukukhuluma ngodaba lolu. Sicela eleBhilitane, iMelika lamanye amazwe akhuphe izijeziso zenotho. Kumele sibambisane ukwenzela ukuthi siyenze kahle ekuthuthukiseni umnotho kaZulu ngokuqondileyo ukwenzela ukuthi silungise izinqumo ze-Agenda 2030.
Umgabe uphinde wathi kuyabukeka okwenziwa inhlanganiso ye-United Nations ekudingeni unobhala jikelele omutsha ozangena esikhundleni esiphethwe okwamanje ngumnumzana Ban Ki-moon.
Mr. President, this session of the General Assembly will elect the next Secretary General of our organization.
Siyakwazi njalo ukuthi kukhethwa unobhala jikelele we-United Nations. Siyakubona ukuthi kuqhutshwa ngemfanelo. Kodwa-ke kusobala ukuthi uhlangothi lwenhlanganiso le olwe-Security Council kaluqhubi kahle elikwenzayo.
Lo ngumongameli Robert Mugabe obekhuluma lamhlanje emhlanganweni omkhulu owe-United Nations General Assembly oqhubekayo edolobheni elikhulu le-New York khonapha eMelika. izizalwane zeZimbabwe lazo zethule imbono etshiyeneyo phezu kwamazwi kaMgabe eziningi zisithi ubezikhulumela nje njengomuntu omdala. Asizweni umnumzana Khosa Chuma, isizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg kwele South Africa.
Uhulumeni wethu kwamele ukuthi akwazi ukulalela abantu bakhe ngaso sonke isikhathi, ngoba sisuke sifunde ukuthi amazwe onke omhlaba uma esethula izigwebo noma mhlawumbe lezo zimo lezo zokuthi khona esingakubiza sithi ngama-sanction, lokho kusuke kwenziwe yindlela uhulumeni abambone qhuba ngakhona esemphakathini. And futhi into ebalulekile ukuthi bakwazi ukuthi noma bengenza i-media coverage noma esingakubiza sithi noma bengagcobisa kanjani bazenze kahle kanjani, kodwa kumuntu ohlakaniphile uyazi ukuze ebantwini bakho ngendlela eziningi akwazi ukuzothola ulwazi aludingayo namaqiniso azovela, ngoba abantu yibo obaphethewe, yibo abanamaqiniso wonke abazokusho ukuthi usebenzisana nabo njani, ubaphethe njani. And abantu ngeke bawakhulume amanga uma bephila kahle.
Masikhangeleke uMongameli Mgabe ujale ukukhuluma khonoku, ubona zani pho ukukhulumelana njengoba amazwe lawo angakhiphi izitshezo lezi?
Ujwayele ukukhuluma yena ngenxa yokuthi usuke bona ngathi mhlawumbe lucindezelo olubhekiswe mhlawumbe kuye noma sithi olubhekiswe ebantwini. Uma kukhuluma yena usuke abona ngathi mhlawumbe uhulumeni wakhe ukwehluleka wehlulekiswa yilawo ma-sanctions, endaweni yokuthi akubuke kahle ukuthi ana yena uneqiniso uhulumeni wakhe uvele uyabasebenzela abantu noma kabasebenzeli noma uthatha uhlangothi. As long abanye belokhu beseli bekhonona abantu, kusho ukuthi amaqiniso azobe lokhu evela, ngoba ziningi inhlangano zokudetermina noma mhlawumbe ezokukhomba noma ezokucubungula bacubungulisise babone ukuthi kungabe kuyenzeka ukuthi uhulumeni othile ubaphethe kahle abantu, insiza uzifikisa kahle, kukhona intuthuko na, kungabe mhlawumbe uhulumeni unakekela kanjani. Into ezinjalo nje zibalulekile, and bona uma ngabe bekwenza lokho basuke becabangele bona kwelabo iside mhlawumbe njengohulumeni ophethe, endaweni yokuthi beyinhlangano kababuyele benza ama-revisions bakwazi ukuthi baphazamise kuphi, bahluleke kuphi, balungise ngeqiniso.
Lo ngumnumzana Khosa Chuma, isizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg kwele South Africa, obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube wo Studio 7. Umongameli weLebotswana umnumzana Ian Khama uthi umongameli Robert Mugabe sokumele asuke esihlalweni ngoba esehlulekile ukubusa kuhle. UKhama uthi sokudingeka ubukhokheli obutsha obulakho ukuvuselela eleZimbabwe lona eselile iminyaka edlula elitshumi lanhlanu libhekane lobunzima bokubhidlika komnotho lokusilela kwemisebenzi. Ekhuluma lephephandaba lebulenjini eleReuters namuhla, uMgabe uMongameli Khama uthe usobala ukuthi uMgabe seluphele kanti njalo kaselawo amaqhinga lamandla okuvuselela umnotho welizwe. Ngalokho uKhama uthe sokumele uMgabe esuke embusweni adedele abanye, ngoba eleZimbabwe lilabo abantu abalehlonzi njalo abangaba ngabakhokheli abaqotho alubana bethe bathola ithuba lokukhokhela ilizwe. Wengeze wathi udaba lweZimbabwe luhlupha wonke amazwe asezansi kwezwekazi le-Afrika, ngoba izizalwane zaleli lizwe sezigcwele emazweni wonke la okugoqela eleBotswana. Siqhume incwethi kwezombusazwe njalo efundisa ekolishini leHuddersfield University uDokotela Nkululeko Sibanda, yena othi uKhama uyitshaye ekhaleni.
Limqotho lelikhulunywe nguPresident uKhama ikakhulu nxa sikhangela izizathu azinikileyo ukuthi hayi bo uPresident uMgabe sobe sokufuna ukuthi ngabe uyacabangela ukuthi naye mhlawumbe angaphumula anika abanye umbuso ukuthi bale lokho besebenza beqhubela ilizwe phambili. Ngibona ngani izizathu azinikayo lezi ngezinhle kakhulu, njalo kuyinto enhle ukuthi sithole umkhokheli wendizela nje ngeBotswana ku region eAfrizadak ephumela egcekene sithi hayi gaboni kudingeka ukuthi upresident ale elokhu emunye nje kweZimbabwe
umgabe yena lo hulumende wakhe ubona beluphatha njani lolutaba bewamukela njani amazwi kaKhama
hayi phela oka president Mugabe lo hulumende wakhe siyazi ukuthi phela okwenza ukuthi upresident Mugabe alokhu esembusweni nayo sikuthi bacabanga ukuthi umsebenzi sakwazi ukuwenza kumbe njalo uza encedise ukuqhubeleleni izwe phambili kwezentuthuko lempila kahle yabantu siyakwazi ukuthi kuwenziwayo ukuthi upresident sisaba amacala amaningi angaba lawo phela nxa engaphuma esikhundleni ahlanganela into ezifana legugurawundi abomrambathina labantu akade bebulawa ngezikhathi zokhetho ngibone ngani izene izinto ezikuthi upresident Mugabe esabe ukuthiya umbuso ngakho-ke ngendlela yalokho akusela ndaba ukuthi loba ngubani oza kuthini upresident siwavele wazinikele ukuthini uzala esembusweni kuze kube naphakade
ubona bekhona yini abanye abakhokheli e-Afrika abalakho ukuphumela egcekeni njengoKhama kumbe uyindlubu nje welephokweni yena uKhama
indlubu leyo welephokweni balithola bangatholakala abafana kumbe mhlawumbe lo president waseTanzania mhlawumbe singathi kwelinye ilanga angaphumela la egcekeni kodwa ambalwa abaleka amazwe labo president abangaphumela egcekeni ngalolu daba ngobaningi bakhona labo bengani sebehlala isikhathi eside kumbe balezifiso zokwala besembusweni
uDokotela Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe njalo ufundisa ekolishini leHuddersfield University kwelebhilitane sixoxela ekona le kwelebhilitane AbeZimbabwe abangena kweleBotswana ngaphandle komthetho bazithola besebunzimeni besetheswa amacala kanye lakho konke okungalunganga. Kodwa njengokubika kwentatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya kunengokuhle okwenziwa yilabo abangalandanga ukona kweleBotswana.
Umnumzana Ndumiso Sibanda ungena ephuma kweleBotswana esebenzisa indawo ezingavunyelwayo ngoba engela maphepha aqondileyo. USibanda uthi wabalekela ubunzima bomumo omnotho ekhaya ngoba amathuba omsebenzi esiya encipha ikusasa ingathembisi.
Sigcina sithola imisebenzi efana lokusebenza emapulazini sisakha sihlanyela imbhidi le abagcina beyithengisa. Imisebenzi le lapha eBotswana isuke ikhangelelwe phansi. Njengoba thina sesincedisa kuma-sectors athize lapha kumele amatswana esibone lathi njengabantu abancedayo bengabo sikhangelela phansi kwi-univesithi amazimbabwe ngamasela ngoba lapha sigcina senza imisebenzi eqakathekileyo kuyebambilizwe le-ekhonomi yabo
kukanti omunye wakhe umnumzana James Ndlovu uthi bayathandwa abaqhashi ngoba besebenza ngokuzinikela kanye lobunono noma nje iholo liphansi
abantu bekhaya siyasebenza kakhulu lapha sisebenza ngokuzinikela okukhulu kakhulu njalo uthola ukuthi laba esibasebenzela babhadala imali ezincane kakhulu ngibona ngathi yikho lokho okwenza ukuthi basithande kakhulu thola emafamu yithi ezindlini
umnumzana Decent Ndlovu yena wasebenzela eHawuroni uthi abeZimbabwe baqhubeka bengena ngobuningi eBotswana njalo bayaphathisa kakhulu ekuthulukiseni umnotho weBotswana ngakho akumelanga bekhanyelelwe ngelihlo elibi
iningi labantu beZimbabwe abahlala kulele leBotswana ngibona beluncedo kakhulu kuleli lizwe ngoba iningi labo ngabasebenza imisebenzi yezandla and sebencedise kakhulu ekuyakheni kwelizwe leli imisebenzi eminingi okuyakhiwa khona lapha kuthola kungabantu bakithi imisebenzi yezandla okukanikwa khona emagarajini engathi ngama-technical skills
uNgwenya uqhubeke sithi kulusizi ukuthi abeZimbabwe bakhanyelwa njengabantu abonayo sikhathi sonke noma nje kumgceke ukuthi iningi selithethe inguquko encomekayo
yebo kuliqiniso ukuba zonelwa mvunye kodwa hayi in this case kuyamela ukuthi kukhangelisiswe ke laba abangayenzi okusemthethweni bazabhekana lomthetho baqondiswe emakhothi njalo njalo
abeZimbabwe abaseBotswana okusemthethweni badlula inkulungwane ezilitshumi kungabalwa imuli zabo kukanti labo abangenwa ngekho emthethweni kumbe befika isikhathi esifitshane bafika inkulungwane ngelanga iBotswana isikhulune kakhulu ngalabo abangena elizweni ongekho emthethweni isithi bayeba kukanti abanye abesifazane baphila ngokuthengisa umzimba kodwa kulalabo abasebenza ngokuthembeka basemapulazini kanye lezindlini kanjalo kulabanye abomama abaziwa kakhulu ngesipho sabo sokweluka inwele obaba bangomakanika abanikeza iZimbabwe isithunzi ngemva kokugconwa isikhathi esiningi. Ngumathini Ngwenya wendaba zeStudio 7 isabulungile eBotswana.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ZPP ithi akusela kuthula eZimbabwe ngenxa yezehlakalo zodlakela oluqondiswe kuZulu ngohulumende weZANU-PF esebenzisa amapolisa. Embikweni wethule namuhla inanza ilanga lokuthula emhlabeni jikelele eleInternational Day of Peace, iZPP ithe kuyadanisa ukuthi uhulumende uqhubeka ehlukuluza uZulu njalo engawahloniphi amalungelo oluntu. Inhlanganiso le isole njalo ukuthunjwa kanye lokunyamalala kwabantu abaphikisana lombuso kaMongameli Mugabe, abafana lomnumzana iTaiza Mara kanye lomnumzana Paul Chizuze. Sixhume umkhokheli weZPP unkosazana Justina Mukoko.
Nasikhuluma ngokuthula, asitsho nje ukuthula kokuthi akulampi njalo abantu abalwisani. Nasikhuluma ngokuthula, sikhuluma ngokuthi umuntu usukela engqondweni yakhe nje konke okuphathelane naye kuyabe kulokuthula, ngoba uyathola ukudla okwaneleyo, uyenelisa ukuhambisa abantwana bakhe esikolo, uyenelisa ukuthi nxa angagula ahambe esibhedlela ayothola abefanele ukuthi akuthole. Kodwa khathesi nxa sikhangela umumo okhona eZimbabwe, siyakhathazeka kakhulu ngoba akula kuthulwa kwezombangazwe, akula kuthula kumnotho welizwe, akula kuthula kuhlala kahle nje ekaZulu. Ngikhangela kwezombuso welizwe, abantu bayathengisela okulilungelo abaliphiwa yisekelo sombuso, kodwa kukhanya ingathi sokulethuba njalo lokuhlukuluza abantu abafuna ukuthi basebenzise leli lungelo abaliphiwa yisekelo sombuso. Siyabona khathesi imfanekiso ephumayo etshengisa abantu abatshaywe ngamapolisi. Sibona abantu bathona begijima emgwaqweni bebalekela intuthu leyana ehithayo.
Kuyini elifuna ukukubona kusenziwa nguhulumende okulungisisa konke lokho elikhala ngakho?
Nxa ngikhangele nje, ngikhangela muva, ngikhangele ukubuya kwesekelo sombuso esitsha, ngibona ingani singalandelwa isekelo sombuso ngomumo waso, izinto eziningi lezi ziyalungiswa. Ngoba isekelo sombuso sicacile, sikhuluma ngokuthi abantu bavunyelwa ukutshengisela, kodwa kufanele babekwazi ukuthi batshengisele ngokuthula. Okungenye into lathi esifuna ukuyitsho kuzizalwane zeZimbabwe ukuthi nxa zitshengisela, azizame ngamandla wonke ukuthi ukutshengisela lokho kwenziwe ngokuthula.
Unkosazana Justina Mukoko ngomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project sixoxela eHarare. Live Talk kuhlelo lweDiaspora Forum namuhla sizalethulela ukutshengisela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe khonapha eMelika lakwamanye amazwe. Lithini ngalokho? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. UZulu labamabandla aphikisayo sebeveze ukukhonona kulandela imbiko ethulwe lugatsha olubona ngezemithetho oluthi sokulicala ukuthengisa iflegi yeZimbabwe kumbe ukulungisa yiloba yini okulomfanekiso wayo ngenjongo yokuthengisa nxa umuntu engelamvumo. Lolu gatsha luxwayise uZulu ukuthi isigwebo sokwephula lomthetho ikuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha kumbe ukuhlawuliswa imali engena kumakhulu amabili amadola. uZulu uthi uhulumende ukhanya sezama ukulwisana le mikhankaso ephikisa umbuso kamongameli Mugabe esebenzisa iflegi yeZimbabwe njengophawu lwayo efana le-hashtag this flag. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo owenhlanganiso yebhethu likaZulu utshele iStudio 7 ukuthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende engaqala kathesi ukwalisa uZulu ukuthengisa iflag.
Udaba lweflag ngibona ngazathi usizi osolube khona ukuthi abantu iminyaka yonke yona le iflag iabhuziwe ngabantu ngenxa yokuthi umuntu ode yabe eyifakile emoteni yakhe ubenganiswa ngoba ubesethathwa njengomuntu webandla elivusayo. So kathesi njengoba abantu sebetheni baplata iloyalithi yabo ukuthi hayi iflegi leyi lathi siyingxenye yayo sebefuna ukuthi benjani bekumise kulusizi ngoba yonke into bafuna ukubeyithathe beyenze icine singani ngeyezanu lento eZimbabwe yethu sonkeni njengelizwe.
Manje pho uZulu ubona ungani engathatha nyathelo bani baziyenzele yini iflag yabo engayisiyo leyo ukuthiwa siyithenga isilicala ukuthengiswa.
Hayi akuzange ukuthi sikuvumele khonoko kuvuze sikuresist okokuqala ukuthi kwangona umuntu ethi yena ngabona sele political pressure etshintsha ama-goalpost kabakuvume njengoba iminyaka yonke izimoto oda zigcwalisa amaflegi eZimbabwe kwagcina sokungani into yani yezana abantu akuzange bekuvume.
Kodwa khona ubona ngani kunceda ngani ukuthi iflegi le ingathengiswa umuntu ebotshwe ubona ngani kuzasiza ngani ibandla lezanu PF?
Kakula ngenye indlela ungezwa kule bandla eliriduce iflegi yelizwe yagcina singani kayilancedo ngohulumende nalo ungakhangela izikolo zonke ubuthola sokulokuyiphisi okuncuncunca okuphephezelayo. Umodere iqakathekisa kodwa kufuze bethe okokuqala akufuzanga ukuthi ama-government institutions beyithole ngokuyithenga kufuze beyiphiwe mahara and then uma isidabukile yaba mfitshane bebona ukuthi iyareplaswa. Namhlanje sebesithini sebefuna ukuthi bekwenze ngani bayiqakathekisa ngoba babona ukuthi abantu sebenjani sebehlangana bekhuluma ngenhlupho zabo ngaphansi kwe-flag okuyinto vele eqakathekileyo yikho babona sebesenza so akufuzanga ukuthi sikuvumeleke khonoko.
Lo ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso yebhethu likaZulu ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhlanje sixoxa lonkosikazi Samukeliso Tennyson ohlala kwele Bhilitane kodwa elenhlelo aziqhubayo eZimbabwe oluhamba phambili kungolokuphathisa esibhedlela sempilo. Unkosikazi Tennyson utshele uPraxedis Jeremiah weStudio 7 ukuthi kuyisifiso sakhe empilweni ukunceda abaswelayo.
Ngumama wabankazana amahle amabili anjalo anti ngibe engibusiswe ngabo. So ngibuye lapha e-England ngisuke ekhaya ngo-1999 ngesikhathi nje wonke umuntu engena iganga la ngesikhathi engisuke ngasenzisa la. I-background yami enkulu yami ngumama othanda ukukhonza ngithanda uNkulunkulu lokusebenzela nje you know ukusiza abanye abantu.
Wavele wasuka eZimbabwe usungumongikazi na?
Hayi ngasuka eZimbabwe ngangisebenza eZimbabwe e-rough cut. Abakhumbula kuhle kobulawayo laphana bekule rough cut isalon lena kade ingani iphakeme kakhulu kodwa ngemva kokufika lapha e-England yikho engayenza khona i-training yami ngaba ngumongikazi from 2005 yikho lapha engaqala khona ukuba ngunesi. Ngisenza nje i-nursing ngingakayi kumidwifu. Ngemva kwesikhathi nje ngase ngibuyela futhi e-university ngakwenza imidwifu yami ngiqede ngo-2011.
Ngizwa kuthiwa kulo hlelo olwenzayo olokuphathisa intandane kanye lokuphathisa isibhedlela esikhulu sakobulawayo impilo hospital.
Ngilelo hlelo engilenzayo olokuphathisana le mpilo ngoba ngingathi ngingakabi e-England nabantu abambonke embazalele kobulawayo bengingakabuyi la ngaba ngumama ngiseseyintombazane. So umntana wami wesibili ngamzalela khona impilo kulapho engazalelwa khona lami impilo. So ngesikhathi ngibeletha u-Andile lo wesibili la kwatholakala ukuthi kwaba lobunzima ngoba nxa usebenzisile impilo kulabo bakhumbulayo nxa into zonke zilula uqala ubelethele baklinika but ngabona sosiyemphilo sokukhona okunye okungana kusaceda ngalanga so mina ngagcina ngisempilo ngalokhu ngoba kwaba khona i-emergency yesikhathi umntu angamebelethwa kodwa unkulunkulu wangenela ngoba lakathi ukhulile sele 21 years so ngemva kokuthi sengiqalisa ukwenza imidifrela ukuba ngumongikazi wababelethisayo ngakhumbula kwabona ukukhumbula ekhaya khumbula ukuthi hawu empilo laphana kanti mhlawumbe khona kwakwenzeka ngantsho ngingananzela ukuthi isikhathi esiningi izinto ziyenzakala but ungatshelwa ukuthi kade uhambe kwathi 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 ingxenye le-education yakho lingelayo enough ukuthi ukwazi ukuthi kade uhambe kwathi 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 kodwa nesikhathi sokuthi ngase ngisenza imidrisi ngafunda ukuthi okay mhlalokuphana okwakuphambanisekile yilokhu nalokhu ngase sithi noman ngifuna ukubuyela esibhedlela sobe ngazelwa khona ngaphinde ngazelela khona umntakami ngiye kubona ukuthi indlela abamaneja ngayo le i-emergency eyayenzakala ngesikhathi mnambelethi yindlela eyiyo kumele bamaneje ngayo yini ngaqala nje ngisakwenza ngingedwa umnyaka wokuqala ngahamba ngedwa umnyaka wesibili omunye usisi osebenza sonke nje layo ongumlungu wathi hhayi ngono ngihambe lawo esebona ukuthi wenzani awathatha nje i-interest layo sahamba khonoko kuphathelelane lo msebenzi wethu sahamba lakho lezi mpahla zabantwana abancane izintandane lezi sezijwe ngabazali sahamba lakho sithe sisemsebenzini khona ngale silokhu sisebenza sahlala 2 weeks ngesikhathi sihamba sithathe iholiday yethu i-2 weeks lezi yabe iholiday yethu siyithathe unpaid safika sasisebenza ngesikhathi sisebenza ngale kulomunye umama owasesuka wasetshona wasesifa ngemva kokuthi ebelethile umama lowo wasethiya umntwana nje okuncane waya e-special care. So sithe sibhoda sibona abantwana be-special care. Bathola umntwana ebhalwe kule bhakane elibhalwe phezu kwakhe nje ukuthi feed me umama wami akekho. Bakithi umntwana sesele kathi sibama sesephile. Ngase ngisithi bakithi ngicela ukuthi abantu bengabuya belanda umntwana lo. Libanike inamba yami libathe ukuthi umama lo ufuna ukulisiza ngokuthi alithengele nje uchago lezigqoko zomntwana ukuthi akhule ngoba umntwana osechiwe ngunina ngapha eniyo-primature. Asaphenduka lapha eNgilandi kwathi after ngonye inyanga oyezimbili bangifonela bathi ah umama lana se abangibe umntwana nasebuyile bazomthatha se discharge bathi ugogo wakho uyakhala nje ngoba siyakutshela akula chaqo akulani bathi akulingileke nizayenza initially iplan yami ngasikho ukuthi ngiba adopted umntana kwaye iplan yami ukuthi ngibasize belo mntana kolwa bathi ngaqala ngisenza njalo ugogo kwamhlupha ngoba sekumele ayihlala ngapi emakhaya ngasengisithi lingakuhluphi-ke umama wami ukhona kobulawayo ngicala ukuthi ngikhulume laye ngizalifonela bek ngakhuluma lo mama mama ulo mntwana lona ngalitshela ngaye ugogo lona wahamba wafika wathi a nangu umntwana nithenze linika shwansi akwazi ngiyabonga ukuthi lingigcinele nizaba ngisithi ngingabuya ngibuye ngimthathe ngiyembona
isizalwane sezimbabwe esihlala kwelepilitane unkosikazi samukeliso tennyson nobekhuluma ecingweni lo praxedis jeremiah westudio 7 Kazi isikhathi asisavumi ukuba nasiqhubeke sisonke kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mkabe uthi kumele amazwe angentshonalanga esule izijeziso azifakela iziphathamandla zezanu-PF. Umongameli weleBotswana umnumzana Ian Khama uthi umongameli Mkabe sokumele esuke embusweni. Kwanelogo lamhlanje olivalelisayo ngutungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.